So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwachiwundura ndofunga vakashandisa zvakare nyaya yemasabho. Ndoya ndainyanyisa kuziva.
Enkwaziyo mina ikusetshenziswa kwabosobhuku. Ngiyazi ukuba yibo abasetshenziswa kukhetho lwakochiwundura. Lokho kunye hathi.
Unkosikazi Joyce Mujuru owake waba ngumsekeli kamongameli usole abekhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC okungokwakuqala selokhu waxotshwa kuZANU-PF.
I-Uber ingene nge-technology nangamafoni wethu siyakwazi ukuyibiza isilandela lapho esikhona. Bona bama endaweni eyodwa njalo indawo abama kuzo zinobugebengu isikhathi esiningi. So abantu baprefera i-Uber ngenxa yokuthi iba safe empilweni zabo.
Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bama-meter taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangensuku lezi olukamakhalekhukhwini i-Uber le-Taxify. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wesayensi ngokulingisa imitshina engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge oqhubekela phambili khonapha e-Washington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Joyce Mujuru owake waba ngumsekeli kamongameli osekhokhela ibandla eliphikisayo ele-National People's Party usesole okwakuqala selokhu waxotshwa kubandla leZANU-PF abekhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngokungaqhubi kuhle umsebenzi wokhetho lwama-by-election kochiwundura enkabazwe. UMavis Gama usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umjuru utsho lokhu emhlanganweni nentatheli zendaba ngemva kokulobelana phansi isivumelwano sokusebenzelana labebandla le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, DARE, elikhokhelwa ngumnumzana Gilbert Tsikiti, emkhosini owenzelwe emahofisini ebandla lakhe e-Avondale eHarare.
Kwachiwundura ndofunga vakashandisa zvakare nyaya yemasabhuku. Ndoya ndainyanyisa kuziva.
Enkwaziyo mina ikusetshenziswa kwabosobhuku. Ngiyazi ukuba yibo abasetshenziswa kukhetho lwakochiwundura. Lokho kunye hathi. Okungethusa ebengingazi ngakho lami ngokuveze kulolu khetho ukuba isithupha sinye sinikezwa abantu abaningi kwehlukane inombolo kuphela. Lokhu kusibonisa obala ukuthi bakhona abahlezi besetshenziswa ukwenza lobu buqini sonke lesi sikhathi. Ngileqiniso lokuba lalabo abahlezi besithi ukhetho luqhutshwa ngendlela balamahloni. Bangabi lamahloni ukuthi iqiniso lokuba akukho lokho. Batshele uzulu iqiniso ukuba labo babengazi ukuba kungale.
Umsekeli kanobhala jikelele ebandleni leDare umnumzana Edmond Gonde uthi bona kasibamangalisi lesi sehlakalo.
Siyabona ukuthi sekuqalisa ukuphumela egcekeni imisebenzi yeZANU-PF ebisenzakala eminyakeni yonke le edlulileyo kungakhanyi, kodwa kathesi ke sekuyisikhathi lapho sekuphumela egcekeni ukuthi ibandla leZANU-PF okuyikho okuyenza ukuthi liyale lisemandleni. So sithemba ukuthi abantu bezimbabwe labo bayakubona lokhu okuyenzakalayo. Izeka siyithembi njalo vele besivele singayithembi esikhathini sonke sidlulileyo, but siyathaba ukuthi abantu bezimbabwe labo sebezabona ngoba lokho okuphumayo kule evidence.
Kwasekelwa ngobona ngezokuhanjiswa kwenhlelo ebandleni lakhe umnumzana Potfa Kurima.
Angithabanga nicho nemsebenzi wayenzeka khonapha eChundura. Umuntu wonke uyakhala phezulu phemsebenzi wayenze khala khonapha eChundura. IZEC ayisebenzanga.
Ubuqili bezanu-PF kulolu khetho isebenzisa ikhomishini yeZEC buvunjululwe ngabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, ngesikhathi behlola ukuqhutshwa kwalolu khetho lokuchiwundura ngempelasonto edluleyo. Abenhlanganiso lezi baveza ukuba amagama abantu phose inkulungwane yababhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ebhaliswe kanenginengi. Ngeviki ephelileyo abasakhulayo be-MDCT batshengisele eHarare befuna yenziwe ngokushesha inguquko kundlela abezeki abaqhuba ngayo ukhetho okubalisa ukubhalisa abantu kakutsha, ukuchiya umsebenzi kamgcini sihlalo wezeki uJustice Rita Makarau kanye lokuba kungaqakathekiswa ubufakazi balapho umuntu ehlala khona nxa sebuye wabhalisa amagama kugwalo loluhlu lwabale mvumo yokuvota. Kuqakathekiswe izithupha eziveza ukuthi umuntu ngempela isizalwane seZimbabwe ngoba inengi lingela zindlu bengamaloja. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sekuqhamuke impi phakathi kwabatshayeli bamamitha taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku kumakhalekhukhwini i-app e-Uber le-Taxify, okuyimisebenzi eyenziwa liningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho uxoxe labeZimbabwe abenza lumsebenzi ngalo umbango wezihambi ngemva kokuba omunye umtshayeli we-Uber etshiselwe emoteni yakhe wayafela esibhedlela.
Impi phakathi kwamamitha taxi labatshayeli be-Uber le-Taxify isitshiye iningi labeZimbabwe abaziphilisa ngokutshayela lezi mota besesaba okumandisayo. Abamamitha taxi abatholakala ikakhulu endaweni zokudlela, emabhawa, lezinye ezilabantu abaningi belindele isihambi bethesa abe-Uber le-Taxify umlando wokubathathela umsebenzi. Esinye isizalwane seZimbabwe ongumnini we-meter taxi eJohannesburg, uMnumzana Freeman Gwenya, uthi impi eseqhamukile angeke iphele abe-Uber laba bengayekanga ukwenza lo umsebenzi.
Akusaze kusize ukuthi siye kukulwa ngoba sizophila njani thina. Sizobhatala nganamarenti. Abantu bethu sobaphani ngoba abantu abasagibeli ezi moto zethu. Sebegibela yini u-Uber lo. Thina abantu bethu sibashida ngani yiko esiphila ngakho akulokunye. So kungelokhu yesiphila ngakho sithembele kusebenza mayasela msebenzi sasebenzi lutho u-Uber ngesebenzi. Nathi senjani ke sivume nje ukuphuca umsebenzi kanjalo.
I-Uber okuyinkampani esemazweni amaningi isebenzisa ulwazi lwakulezi nsuku ukudinga abafuna ukugada imota lezi. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathenga imota zabo basebeqala ukuthwala abantu phansi kwe-Uber. Yona-ke ilohlelo lwebulenjini be-intanethi obenza oyidingayo ayithole khona kwi-intanethi imlande iloba kuphi lapho akhona. Kanti ke ngemali ephansi kwedlula abamamitha taxi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabulani Ndlovu uthi angeke avume ukuthuselwa ngamanye amadoda ngoba wachitha imali eningi ethenga imota ukuze aselele imuli yakhe ngokuthwala abantu phansi kohlelo lwe-Taxify layo esebenzisa uhlelo lwe-internet.
Balwisa umuntu orongo bekungamele ngabe bashaya thina ngoba umuntu owenza leyo nto u-Taxify okanye ngithi u-Uber bekuyibona abantu ofuna ngabe baya kubo bayoshaya bona bangashayi thina ngoba thina nathi sifuna isinkwa ngeke uhlale ekhaya uhlala abantwana belambile ubabhekile imoto ikhona nabo ukuthi bavuke bayoma emgwaqweni bafuna imali nathi into esifuna yimali.
Osekusesabisa ukuthi sekulezi hlakalo eziningi zokudubulana phakathi kwabatshayeli ezokutshayana kanye lokubulawa kwamafastela ezimota osekuchiye labeZimbabwe abasebenzisa lezi mota sebesesaba ukuzigada. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mchasiseli kwazakwaza uthi umlando ukibo abamamitha taxi ukuthi babone ukuthi izikhathi ziguqukile labo sekufanele baguqule indlela abasebenza ngayo.
I-Uber ingene nge-technology nangamafoni wethu siyakwazi ukuyibiza isilandela phesikhona. Bona bama endaweni eyodwa njalo indawo abama kuzo zinobugebengu isikhathi esiningi. So abantu baprefer i-Uber ngenxa yokuthi iba safe empilweni zabo.
UMnumzana Ndlovu uthi ukusebenzisa udlakela ngeke kubasize abamamitha taxi kodwa inguquko yiyo edingekayo.
Okwenza abalwe ukuthi they don't have enough funds. But kungabantu abanokuhlakanipha ngabe balanda u-Taxify bathi lalela. Njengoba wena usuthethe umsebenzi wethu, sinikeze izimoto sizoba nendlela ukuthi thina sikubhadale nabo bangene basebenze ngoba imali esenza ku-Taxify iningi ukudlula imali mangabe uhlele emgwaqweni uzolinda umuntu oyedwa.
Kusenjalo uhulumende uselungenele lolu daba ngokuqala inkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwamacele omabili. eminyakeni edluleyo kuke kwaqhamuka impi yemichova kwele South Africa kwafa abantu abaningi kakhulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa leqembu elimela iZimbabwe kumncintiswano we First Global Challenge oqhutshelwa eWashington DC ngenjongo yokukhuthaza abafundi bezikolo zesecondary ukuthi baqhube izifundo zescience, i-technology, engineering le-mathematics kumbe i-STEM. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Linga kwetwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065. Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngomncintiswano we First Global Challenge owenzelwa ngapha eWashington DC kulabantwana beZimbabwe abenza kahle kumncintiswano lo. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba okele Turkey lamhlanje unqume ukuba kumele babotshwe abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisithupha abagoqela umqondisi weAmnesty International kwele Turkey besetheswa icala lokuncedisa iqembu labalwa becatshwa abalwisana lohulumende weTurkey. Minyaka yonke izizalane zeSouth Africa zithakazelela ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Nelson Mandela elingamhlaka 18 Ntulikazi. Zimnika inhlonipho yokukhokhela empini yokulwisana lombuso wabancindezeli owawukhona okwakhokhelela ukuthi lenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ibike leli langa ukuba linanzwe emhlabeni jikelele. Lanxa isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation sesehlile ngesilinganiso sokuphose nganxele kokukodwa i-0.43%, inhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi lokhu akutsho ukuthi sokulobubelo kwezomnotho. Umgcini isihlalo walinhlanganiso esigabeni seMandebeleni uMnumzana Comfort Muchekeza uthi uZulu elokhu ethwele nzima intengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla.
Kubathengi nxa i-inflation iyehlile abathengi isikhathi esineni abakhangeleli i-statistics yokuthi on the paper into zinjani, bakhangela i-actual buying ukuthi nxa sebengena esitolo nxa i-inflation yehlile bakhangelela lawo ukuthi kube lomehluko kuntengo yezinto.
Kodwa khona nxa sikhangele lezi nsuku lokhwana ukuthiwa yibhasikiti yemuli imi njani?
Ibhasikiti yemuli sijayele ukusebenza nge-family of six. Khathesi wa-finalize ngeka-July, since wa mid-July asikayiyenzi, but nxa sibhesa ngeka-June it's around $500 iyabe plus or minus rounding that figure.
Kodwa nxa sikhangele bona abantu abaningi bayenelisa yini ibasket leli?
Ya abantu abaningi abayenelisi ibasket leyi in terms of ama actual savings abo lama salaries abo. Abantu they are still living below poverty datum line abantu abaningi.
Ungathini kubathengi ngesikhathi lesi kulokudubeka okunjelizwe?
Kubathengi into siselela kubathengi kakhulu ukuthi nxa bethenga babathengi ngonanzelelo bakhangelisise izinto bathengayo ngenxa sebethengile indlela abaspenda ngayo. Uyabona Chris zikhona ezinye imuli ukuthi even behlupheka kangaka but every day bayalahla isitshwala. Indlela abapheka ngayo baze bapheke isitshwala esidlula esifana ukuthi sidliwe oro bapheke isitshwala singahambelani lesitshebo sakhona. Abantwana begcina bengasuthanga belahla isitshwala. So abathengisi anje bathi nxa bethenga into besebenzisa into yonke bakhangelela ukuthi abasebenzise enye into bagcine becitha into zonke kungcono zihambelane. Ninike just i-example yesitshwala but izinto eziningi ekuthi abathengi at the time bayalahla imali zabo. Ukhangela like ishezesa abathengi bayakwazi bayathenga amagesi but uyathola abanye belayitha istof the whole day singacitshwa. Into yamanzi bayabhadala uthola abantu bayavula ithe the gas iplate one ukuthi afake amanzi edishini uyayenza ukuvula itepu amanzi ephuma alahleka amaningi. So izo ezinye izinto ezincane sazama kukhuthaza abathengi ukuthi whilest imali sesiyisuzayo ilutshwane kungcono sibe le ndlela enhle ukuthi sizame ukuyidonsa leyana ikhave imonth yonke. I-budget yethu should cover imonth with the little we have. Sistretche ngendlela yokuthi izasifikisa ku-next payday. Lokhu kuyayenzwa through ama-spending patterns abo.
Unkuthazo bani ongayipha uZulu nxa sikhangele ukusilela kwemali emabhanga lapha? Kuyini abangakwenza?
Amabhanga yeqiniso imali ayitholakali and izulu isikhathi esiningi bachitha ama-hours amaningi becure co-bank. Inkuthazo ngilayo isikhathesi abantu sokule ndlela ezisetshenziswa ezinye umuntu engabambanga imali ama-bank transfers ama-eco cash lawo i-mobile money transfers ama-swipe machine konke lo indlela izulu lisebenzise indlela zonke lezi. At the same time sifuna ku-advisor ama-responsible authorities ukuthi abantu walisi nxa sebesebenzisa indlela lezi labo bayehlise intengo what we call ama-service charges okusebenzisa ama-transfers lezinye into zonke lezi.
Alo ke okay. Ngumnumzana Comfort Mchekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMandebeleni ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wolwazi lwesayensi ngokulungisa imitshina yama-robot engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge oqhubekela phambili khonapha esigodlweni seMelika eWashington DC. Ulumncintiswano ungenwa ngabasakhulayo abadabuka emazweni womhlaba wonke jikelele. EleZimbabwe lalo limelwe liqula labasakhulayo abenza izifundo ze-secondary abavela ezikolweni ezijiyeneyo. Emncintiswaneni wayizolo abasakhulayo laba abayisitshiyagalombili benze kakuhle lapho bencintisana labavela kwele Slovenia le St Kitts and Nevis banqoba emdlalweni wabo wakuqala. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMike Hobe uye lapho uqutshelwa khona lumncintiswano khonapha eWashington DC. Siyakwamukela Mike kuhlelo, kuyini okwenzakalayo khona ngapho okubonileyo lamhlanje?
Ngiyabonga Christopher, ngiyabonga. La ngise Washington DC kulomncintiswano ngibone angitholanga ithuba lokufika la ekuseni kodwa babe lo mncintiswano bedala lele Melika and ngempela abeZimbabwe banqobile okwamanje basadlala lelinye lizwe. Angitholanga ithuba lokubona ukuthi yilize liphi kodwa lapho ngiphuma ngibona babe nqoba ngempela.
Yekodwa wena nxa ukhangele imitshina yona le yama robot ebukiswayo khona apho yenza imincintisano yakhona le uyibona njani nxa ukhangele vele ezimbabwe?
Sorry, angizwanga, ngicela ukuphinde.
Imitshina yona yakhona yena le eyenza imincintisano yama robot uyibone njani kakhulu evela ezimbabwe?
Yazi ngibone enhle ngempela ezimbabwe. Bekukhuluma nalo okhokhela ilwanda lethu wangichasisela kahle ukuthi ele Zimbabwe likhangelele ukuthi lizathuthukisa laba abangatholi ithuba lokuthola amanzi clean water abasemaphandleni. So ngempela kodwa ngani ngoba bayanqoba lo mshina ngempela uyasebenza.
Nxa usithi bayanqoba baphumelele okunganani ngoba sike seza ukuthi abe-Afghanistan yibo abakhanya belokhu bekhokhela sebekusibanga siphi abezimbabwe?
Kodwa Chris, uma sengisithi bayanqoba ngempela angithi ekutheni they beat abe-Melika, angithi i-Melika yiyo ekhangelela ukuthi hhayi yiyo ezonqoba ikakhulukazi uma sesixoxisayo ngeze-technology. Thina abezimbabwe sibanqobile ngempela.
Abe-Melika banqotshiwe ngabezimbabwe?
Yebo, ekuseni.
Oh, manje umncintisano nalo usukusibanga siphi? Kuyini osokuzayenzakala kathesi?
Sokusele umdlalo oyi-1, ngibona ngani abeZimbabwe sebeyaphuma manje. Ngathi angatholi ithuba lokukhuluma lokukhokhelwa khona. Kodwa ngibona bajabalile ngempela ukuthi hayi, I think ukuthi banqobile ngempela.
Nxa kuyikuthi banqobile kathesi okwemini kutsho ukuthi bayabe benqobe umdlalo wonke yini kumbe kuyabe kukhona okunye abanye abanqobe okunye?
Hatshi, sekusele umdlalo oyi-1 kodwa bakanqoba kulo mdlalo ungathi singathi they've won i-competition yangikhona. Bengikhuluma nalo mkhokeli ngambuza ngathi okay, if you guys win i-competition yangikhona lizathola imklomelo enjani. Wangichasisela ukuthi the ultimate singathi i-trophy yangikhona ukuthi laba abafundayo bazathola ama-scholarship ukuthi baze la kwele Melika bayefunda.
Ye, manje nxa wena ukhangele kodwa bakhanya bazanqoba yini nxa ukhangele bona imitshina ukuthi bayiphatha njani labeMelika labamanye amazwe?
Hayi, wothi ngiyakuqambela amanga bhuti, kunzima ukuthi ngikhulume kanjalo kodwa ngilethemba ukuthi hayi bazanqoba ngoba umtshina wabo uyasebenza ngempela. Ngibona ekuseni lapho ngifika babephatha uyazi abalandeli bazathola ithuba bangahamba kukhathi lethu le-Facebook bazabona ukuthi umtshina wakhona usebenza kanjani kodwa it was working perfectly futhi perfectly.
Hayi, kuyezwakala Mike ube lelanga elihle. Sizwa kuthiwa bayeza lapha e-studio.
Yebo, abayi-4 bayeza e-studio bazangena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo Always a Connection ku-Live Talk.
Hayi, silethemba abalaleli lababukeli bazathiya indlebe lamehlo bekhangele ukudla kwamehlo. Siyabatshayela ihlombe abantwana beZimbabwe. Sibongile kakhulu Mike.
Hayi, ngiyabonga.
Okwamanje ke kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngomnyaka ka-2014 amalwecaja abizwa ngokuthi ISIS atatha ngodlakela idolobho leMosul kwele-Iraq. Mhlaka-10 ngoNtulikazi, umongameli we-Iraq umnumzana Haidi al-Abadi ubike ukuthi amabutho elizwe lakhe asenqobe amalwecaja la abisela idolobho leli ezandleni zikaZulu. Impile ithethe inyanga eziyisithiyagalolunye. Impile ibinzima omangalisayo ikakhulu ebantwini ababesetshenziswa ngamalwecaja la ukuzivikela. Abaningi ababulawa ngamalwecaja la yilabo ababezama ukubaleka eMosul. Umnumzana Rex Tillerson omele uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthe amalwecaja la abulele abantu abaningi esebona ukuthi asesehlulwa. Uthe amalwecaja e-ISIS ayesebenzisa izikolo, izibhedlela, izindlu zokukhonzela ukwenza omaqhuphula lamanye amabhomba. Uphinde wathi amalwecaja la adiliza indlu yokholo lwesimuslim elodumo ebuzwa ngokuthi i-Al-Nur Mosque le-Al-Khatba Minaret asebona ukuthi asenqotshwa. Utilason unqome okwenziwe libutho le-Iraq le-Kurdish Peshmerga ngokwehlula amalucajala. Ukhalele imuli ezalahlekelwa izihlobo labangane. Uthe ukwehlula abantu laba abalomoya omubi kuveza ukuthi asethwele nzima amalucajala. Ugcizelele esithi kuyenzakala ukuthi amalucaja anje ayehlulwe nxa amazwe amaningi esebenza ndawonye. Utilason uphinde wathi umongameli Donald Trump labantu beMelika bajayela ihlombe umnumzana Abadi obekhokhela ukulwisana le-ISIS eMosul. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi kwakhiwe idolobho leli labhidlika okumangalisayo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama wickets amane ngele Sri Lanka emdlalweni we-test ye-cricket ofikwe emaphethelweni lamhlanje khonale eSri Lanka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa nge-3-2 elikwenziwe ngeleZimbabwe kumidlalo yohlobo le-1-day international elandelwe yilowo wodwa ofike emaphethelweni namhlanje. Kuhlandla lakuqala elomdlalo, iqembu leZimbabwe litshaya amaranzi angu-356 kwathi kwelesibili litshaya amaranzi angu-377 kwathi eleSri Lanka kuhlandla lakuqala lithole amaranzi angu-346 kwathi kwelesibili litshaya amaranzi angu-391 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraeme Cremer utshele inhlanganiso kamabona kude yeSuper Sport ukuba baziqhenya ngendlela abadlale ngayo loba nje benqotshiwe.
Disappointing, but you know, credit to Sri Lanka. I mean,
khona kuyadanisa kodwa kumele sitshayele ihlombe iqembu leSri Lanka ngokwenelisa ukufikisa amaruns angu-308. Lathi sizithole sisesimeni esingekholula kodwa senelise ukuba sidlale kuze kufike usuku lokugcina lomdlalo. Kumele siziqhenye ngakho lokho.
Ukunqotshwa kweqembu le-cricket kulandela ukunqotshwa kwamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby ngempelaviki yedluleyo. Iqembu lenguqu linqotshwe nge-1 kanye kuhlandla lakuqala elomdlalo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-CHAN ngomnyaka ozayo. Kodwa iqembu leZimbabwe lilethuba lokuguqula lesi simo njengoba ihlandla lesibili elomdlalo lizadlalwa ngempelaviki yezayo esikodlweni iHarare. Iqembu le-rugby lona linqotshwe emdlalweni we-Africa Cup yona iqhubekela phambili kulimpelaviki lapho iqembu leZimbabwe Sables elizadlala khona lele Kenya enkundleni Hartsfield ngomgqibelo. UTheo Will olilunga lequla eliqhuba amalungiselelo alomdlalo ukhuthaze uZulu ukuba abuyazo sekela iqembu lesizwe njalo bengalahle ithemba ngoba leli qembu ladliwa ngele Namibia.
Vele njoba isports yenzakala ukuthi there must always be odliwayo lo owinayo. It's unfortunate ukuthi iteam yethu ayizange iwine, kodwa i-decision yangikhona we feel ukuthi ungaba yi-controversial, kodwa hayi asiso sikhathi sokuthi sikhulume ngakho. Into esijo ukuthi wonke abantu abakhona buyanda izosupport iZimbabwe, buyanda izosupport iSables, buyanda izofila up iHartsfield.
Ngokwakuqala kusukela ngomnyaka ka-2011 ukuba iqembu lesizwe lidlalele enkundleni iHartsfield, njalo inhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union izaqhuba inhlelo zokukhuthaza abalandeli bomdlalo ukuba babuye ngobuningi babo kusukela ngolwesine ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Okwakuqala selokhu waxotshwa kuZanu PF unkosikazi Joyce Mujuru owake waba umsekeli kamongameli usole abe commission ebona ngokugqutshwa kokhetho eyezek. Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bamamita taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olukwamakhala ekhukhwini ama-app e-Uber le-Taxify. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wolwazi lwesayensi ngokulingisa imitshina yamarobhothi engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge uqhubekele phambili ngapha eWashington DC. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu, igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.